Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 8 lwezi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lesi lisola abokholo lwesipostoli abathiwa abapostoli for ED lisithi abasalandele ezokholo kodwa sebengena kwezombusazwe.
Njalo iconstitution yeZimbabwe ivumela wonke umuntu ukuthi ekhonze okufunayo, kodwa lokhu abasebesithi ngabapostori baka ED akusibamba umlomo wangaphansi.
Amapolisa aqwayisa abachayeli bezimota ukuthi baqaphele oguluva abagqekeza imota kumbe bezithathele abanikazi ngemva kokubagadisa besithi bayabasiza.
Sikhangele njalo lesikhathi siyakiso sona lesi sikhathi sabo-December. Kulabanye abasathakazelela izinto zabokhisimusi babefuna ukuthi bafike ngaleso sikhathi ke bele mali-ke ezikhwameni.
Umgwaqo oxhumanisa idolobho lakobulawayo lele Folosi usuyingozi ngoba lapho usufika kuleli dolobho endaweni ethiwa Masuwe usuwohlokele phansi.
Emaceleni kumgwaqo kugcwele izihlahla, kulomuntu angathi uyavika uhle achane lezihlahla ngoba yizo ezigcwele kwenale ndawo.
Umbalisi weHarare umiswe emthethwandaba ngemva kokuthumela umlayezo enkundleni yeWhatsApp eyamatitshala awe-Epworth High School. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla lesi lisola abokholo lwesipostoli abathiwa abapostoli for ED lisithi abasalandeli ezokholo kodwa sebengena ezombusazwe. Inkulungwane zamapostoli eziphansi kombuthano webapostoli for ED zibuthene ngeviki edluleyo kobulawayo zihlangabeza umongameli Emmerson Mnangagwa obesiya ekolijini leLupane. Umsekeli wesikhulumeli sebandla lesi umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi okwenziwa ngamapostoli la kutshengisa ukuthi sebekhonza umuntu hatshi umlimo.
Uyamangalisa mahlabezulu esiza kubona lonyaka. Kambe uyimhlolo na ukuthi abantu sebekhonza umuntu kazana lomuntu nje ngaphandle kukaThixo uNkulunkulu. Kambe abantu sebengenwe yini njengoba iZimbabwe ngiyila abantu abafundileyo, njalo iconstitution yeZimbabwe ile ivumela wonke umuntu ukuthi ekhonze okufunayo, kodwa lokhu abasebesithi ngabapostori baka ED akusibamba umlomo wangaphansi. Kanti u-ED kutshona angithi ukuthi Emmerson Dambudzo Mnangagwa bona sebesithi kutsho ukuthi economical development. Phela u-ED kungaba economic disaster. UNkulunkulu uthi lingadlali ngegama lami ngoba nguNkulunkulu wempi. Siyama namhlanje ukuthi bonaba abapostori abangathumeli abatwababo ezibhedlela bayafa ngepolio. Abapostori abaningi abahambisa abantwana ezikolo, abanye bathatha insane. Konke lokhu kwenzelwa ukuthi uhulumende ecimeze uma besenza izinto ezimbi. Kambe sesikhonza usathani na eZimbabwe mathupha? Ngoba siyamangala thina abe sisi esikhonza njalo kwesaba uNkulunkulu. Lokhu sibona ngani ngamadlwane, njalo uNkulunkulu uzabajezisa bonke abantu abadlala ngegama lakhe bezenza abamkhonzayo bona besenzela ukuthi babe lenotho njalo baqila abantu. Sibona ngani inhlamba ethethisa uzulu ngoba bathi ED Economy for Development but baphinde bafake uikhanda lepicture kababa uMnangagwa president weZimbabwe. Hambe ababoni ukuthi bacatsha ngomunwe ukuthi abantu laba ngabaka ED emasoni munedambu zoMnangagwa hachi uThixo. Angazi mahlabe Zulu kukini thina sesitshela ingobe amachurchi ama traditional churches esingama conventional churches ukuthi awabambane basunduze izinto zika Satan ngoba sekubuyela emuva khona lesasibona khona uNebuchadnezzar bebandi bebaza izithombe kuthiwa abantu bazikhonze namhla siyakhona apho omunye owakwenzayo lokhu ngesikhathi seWorld War II nguHitler wayesenza izigaba zamateacher ethi for Hitler amanesi ethi ethi for Hitler asakwazi ukuthi sesikhonza abantu bese sikhonza uNkulunkulu dali yikho ke kukini mahlabe Zulu ukuthi libambane lingayekela hayi sizagcina sesikhonza uSathani mathupha siyabonga
hayi lathi siyabonga lo ke umnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla lesiCC Amapolisa aqwayisa abachayeli bezimoto ukuthi beqaphele oguluva abagqekeza imoto kumbe bazithathele abanikazi ngemva kokubagadisa besithi bayabasiza. Embikweni owethulwe izolo ntambama isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi unikeze umzekeliso ngokwehlakale abachayeli ebulawayo leHarare lapho abanye abagoqela umnini wethekisi abachayiwayo kwathi abanye bathathelwa impahla kumbe imoda ngokwazo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Edwin Ndlovu ukansila ka Ward 8 kobulawayo.
Siyabona umbiko wamapolisa ekhuthaza uZulu ukuthi bananzelele izimoto lamasela abanye bayacela ukuthwalwa befuna ilift kodwa ke phambili bese besiba izigabenga bathathela abantu izimoto. Amapolisa aqwayisa kwinto enhle kakhulu enthemba ukuthi uZulu wonke weZimbabwe uza kulandela ngoba ngalesi sikhathi sisiya kufestive season ke ubugebengu bandile abantu bedinga izimali ngendlela engekho emthethweni.
Kuyini abantu okunye abangakwenza uma betshiya imoto zabo emgwaqweni ukwenzela ukuthi bengene ezitolo?
Okumele abantu sikwenze njengabachayeli ukuthi nxa utshiya imoto usungena edolobheni unanzelele ukuthi ujiye sibili ufakele izihluthulelo yakhiwa imoto yakho ungajiye amawindi evulekile. Okwesibili njalo ungajiyi impahla eqakathekileyo impahla enjengamafoni amalaptophu kumbe imali singahambi siyithwele njalo singayijiye ezimoteni. Kumele sijiye emoteni kungela lutho ngoba amasela la ananzelela ukuthi lapha kule mali lapha kule laptop lapha kule phone bese besala bebulala imota-ke begqekeza. Ikanti njalo okunye okumele sikunanzelele singabantu ukuthi akumelanga uthwale abantu abaziyo ngemota ngoba uzathwala lezi gebenga. Kuqakathekile sibili kumqoka ukuthi nxa uzathwala umuntu uthwala umuntu omaziyo ukuthi ungubani lalapha aya khona hashi nje ukuthi busisithi mana nithole imali funa ukuthenga amafutha kumbe kuphathela abantwana isinkombe lokhu lalokhuyana sokuthwala umuntu ongamaziyo. Ekugcineni uzagcina ungafikanga ngekhaya kumbe uzafika ungasela mota usuhamba ngenyawo. Umuntu ofuna ukugada kahambe egada lezi mota ezimiselwe ukuthwala abantu njengoba sokuvuliwe kambe amakhombe sekuyile emgwaqweni lama-taxi esekhona lamabhasi ekhona njalo-ke kuyacaca ukuthi-ke sokumele sinanzelele ngalesi sikhathi-ke se-festive season ukuthi-ke amasela lezi kliwi lezi gange-ke kubhahile.
Zona izehlakalo zokugqekezwa besezandile edolobheni lakobulawayo umumo sunjani kathesi besibona abantu begqekezelwa ezitolo kumbe bethathelwa imali libalele abanye bengenelwa ezindlini?
Umumo awushintshanga ubugebengu bukhona
ngoba singananzelela ukuthi umumo welizwe kawumanga kuhle, abantu bayahlupheka, abantu bayalamba akula msebenzi akulalokhu lalokhuyana. Yikho-ke izigebengaka ziba zinenge-ke ezithathela abantu-ke amafoni, ezivula izimota zitshontshe, ezitshontsha lezi mota, ziphinde njalo-ke kube izigebenga ezithathela abantu imota-ke ziyenze nje ukliwe bonke bona lobo bukhona. Into ezenzakalayo-ke ezikhona kakhulu-ke elizweni sikhangele njalo lesikhathi esiya kiso sona lesi sikhathi sakoDisemba. Kulabanye abasathakazelela izinto zabo khisimusi babefuna ukuthi bafike ngaleso sikhathi-ke bele mali-ke ezikhwameni. Suku zonke-ke kuyaphuma kumaphephandaba sababona emadolobheni abantu sebegijimisa amasela, esebaleka le mota kumbe setshontshile emoteni, esebaleka lalokho akutshontshileyo. Kuthi-ke sikhuthaza-ke uZulu-ke njengalokho sokwenziwa ngamapholisi ukuthi sinanzelele-ke ngalesi sikhathi-ke kwisikhathi esinzima liwo, ngoba hhayi ubusela lobugebenga lobo bubhahile.
Lo ke ngumnumzana Edwin Ndlovu, ukansila wakwaBulawayo, obekhuluma ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le kwaBulawayo. Umgwaqo oxhumanisa idolobho lakoBulawayo lelefolosi usuyingozi, ngoba lapho usufika kuleli dolobho endaweni ethiwa Masuwe usuwohlokele phansi. Intatheli zindaba eStudio 7 uGeina Gumede Saidi uxoxe lomela isigaba seWange East edalele ePhalamende umnumzana Godfrey Dube owebandla le-CCC ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngikhuluma kunje nje isimo esikiwo yikuthi usungakwanisa ilispecial nxa usufika eVictoria Falls sanda kuchapha eMasuwe kule goji elivulekayo ngakulolu mkhulu mgwaqo, ukuthi nxa lingahambanga lalungiswa masinya lumgwaqo lo usungahamba uqamuke phakathi.
Manje Dube, umthwalo wokulungisa lumgwaqo ngokabani?
Ukutshengisa ukwehluleka okahulumende okwesikhathi eside, ngoba lumgwaqo ukuthi awukhangelwanga yikhansili yase-Victoria Falls. Ilikhansili yase-Victoria Falls ingakwanisa ukuthi usebenze, but imali kumele ivele kuzinara oluyilo oluhlangothi olukahulumende olukhangelane lemgwaqo.
Njengeyinye yenkokheli zalesi sigaba, selenzeni lina ngodubo lolo likhangelane lalo?
Ngokukhathazeka njengomuntu okhokhele lesi sigaba, lo muntu ohlala kuleli ndawo, sithathile lijumo lokuthi khulumisane lo minister onge okhangelelele limgwaqo, sakhulumisana laba ku province, sakhulumisana lezigaba zonke nje ezikhangelele ukuthi hayi akukhangelisiswe ngelihlo elibanzi njalo elokuphangisa ukuthi lomgwaqo ulungiswe, ngoba izulu lalo ivele seliqalisa, kungaba yidisaster enkulu kakhulu. So silethemba ukuthi lomgwaqo lowo ngeviki nalezi kusiya phambili bazabubuya bazama ukuthi bavale lelikoji ngokuphangisa. Njalo le mali kuchwa yizinara ebiyo ebilungisa ama drainage system phakathi kwedolobha leVictoria Falls, sikhangele kabanzi ukuthi leyi imali akuphange ikhutshwe, ngoba indawo yaseVictoria Falls iyaletha imali kuleli ilizwe okuzwayo. So kumele kukhangelesiswe ukuthi leyo mali ebiswa yiVictoria Falls lakho ayibuye isebenze ngakwena lindawo, ngoba umgwaqo ovele wona osuka kobulawayo usiza lapho yiwo oletha ama-tourist, njalo uyasebenza kakhulu, usetshenziswa ngamatraki abathwala ezimbiwayo phansi, ezinye zivelela ngeZambia, ezinye nge-DRC, ezinye ngaphi langaphi basebenzisa yena lumgwaqo. So uyumgwaqo obhizi.
Lesizathu yini elisinikwayo ukubana umgwaqo lo uchiwe ukumoyi wona?
Yebo, bangafaka ama-reasons okuthi the traffic volume is low, but kakula into enjalo lo umgwaqo uyasebenza ngamahlayana, njalo usuyingozi enkulu kakhulu. Ngapha kuloku ngozi yokuthebheka komgwaqo, emaceleni kumgwaqo kugcwele izihlahla, ulumuntu angathi uyavika uhle achane lezihlahla ngoba yizo ezigcwele kwenali ndawo. Yikho siyaxwayisa, siyacizelela ukuthi lo umgwaqo kawulungiswe ngesiphangephange masinya, njalo kumele sihambe sikunanzelele ukuthi abantu vele bayafa ngakulo umgwaqo ngendlela ngendlela osiyo yona amalanga efiyelandelana andisingakunanzelela futhi ukuthi amabhasi asuka ngeVictoria Falls esiya kobulawayo leHarare ngamabhasi ahamba ebusuku njalo kuzaba nzima ukuthi abachayelayo la mabhasi babone amagodi so okuzayenza kukhoze ilingozi sibe ilhoku silahlekelwa ngabantu
ngaxwayisani wena Dube mayelana lodubo lonolulomgwaqo
kuyisixwayiso sami ukuthi kakubanjwe ngamandla sizabe sizama kasikulala amahhofisi wonke akhona okumele asebenzele indaba sizabe sihluphana lawo ngemihla ngemihla
lo ke ngumnumzana Godfrey Dube omela isigaba sewange East edale lephalamende ubexoxa ecingweni leStudio 7 engapha kwelemelika eNew York State. Umbalisi weHarare umiswe emthethwandaba ngemva kokuthumela umlayezo enkundleni yeWhatsApp eyamatitshala awe-Epworth High School lapho afundisa khona. U-Edith Mubondi ubikwa waloba esola amanye amatitshala awaqamba ngamagama esithi balwisana labantu abalwela ilungelo labo lokuthi bathole iholo eleneleyo. Umbondi obesemthethwandaba izolo wetheswa icala lokwephula umthetho wezeposo owePost and Telecommunications Act othi kulicala ukuthumela umlayezo ongasoqiniso kumbe obangela ukuthi abantu bengahlaliseki kuhle. Lelicala liyaqhubekela phambili lithethwa umbondi emelwe ngumnumzana Gift Mdisi owenhlanganiso we Lawyers for Human Rights. Okwamanje ke esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi iholo lezisebenzi zikahulumende lebonus lizabhadalwa ngamadola emelika kodwa ngenyanga ezimbili. Leli phephandaba lithi lokhu kuphuma emhlanganweni wezisebenzi zikahulumende lomqatshi owenzwe izolo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uluhlu lwabavoti i-voters roll ithengiswa ngamadola emelika angamakhulu amabili US$200 oluthunyelwa ngendlela zakulezinsuku ezobulembu be-internet kodwa nxa umuntu efuna uluhlu lolu olusephepheni lubiza amadola afika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili awemelika US$187,000. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 ninjani basaka nabahle sengilinde ngalinda abantu news akele ngithumele news kanti Donkoma akele ngithumezele news ikakhuleze kuseni bakithi yacela
livuka njani Studio 7 livuka njani basaka zibonke abahle abasethulela indaba ezimqotho njengokuba ngiyalibingelela lonke basakazi mina ngingu Daniel Nqumalo welupani khona lelubhaka ngibingelela ke laphana abadala ugogo umashabalala laphana ngibingelele St Paul kodube komalume ngibingelele kakhulukazi uAlois Ncube khona lapho elubhaka usobhuku welunga village ngibingelele uSmart Ndlovu baba uSmart khona ngapho eJanjanja village ngibingelele uCounselor wami baba uGabadela isithi linjani baba uGabadela khona ngapho laloba abantu bezana bemhlukumeza bemkhahlameza besithi kangena emahofisini kodwa kunjani kodwa sitshintsheni sizwe sakomthwakazi sitshintsheni sifakeni umfana weyelo asifakeni uchamisa siguquleni zenzo abantu bengabi belokhe bembathe ingubo eyodwa alike litshintshe emathebheleleni liyahlupheka kobulawayo kugcwele idoti kungcolile kuyanuka amaswirithi agcwele etown kodwa lithi liyadevelopment akudevelopment anibantu lingarotshwa ngesikhathi esincane asivoteni siqondile ikakhulu linabatsha ikakhulu linabatsha enelidubekileyo abadala sebehlezi emizini yabo sebe right balenkomo balemizi yikho babe lokho bevoteli zami kodwa line elibatsha liyahlupheka
sanibonani sanibonani bafowethu studio 7 nonke mfoka kande nawe sakhulisa kanti nonke basakazi bethu abahle siyambonga mfoka kande ngithi yeshe nami angiphosithe esivivaneni ngithe bakithi buhlungu le nto eyenziwa ngamalunga ezanpf noma nomnankako wabo le nto abazama ukuthi beqeda abantu belimaza abantu ngenxa yokuthi yokhetho befuna ukhetho olungakhululekanga kungenxa yokuthi ukhetho olungakhululeka bazodliwa ubonisa khona ukuthi abathandwa mase uthandwa ngenkani uphethe isibhamu ukuthi intombi ikuthande lokho kulihlazo kakhulu uma umuntu omdala ongawumnankakho nabogawule nabochuma bekhohle ukuthi nabo bazofa noma yinini konke lokho abanakho ochuma nabogawule igazi labantu baphila egazi labantu inotho yegazi bafethu iyaphela ngicela mfoka kande uyidlale le message ngoba sibuhlungu kakhulu thina ngokulinyazela abazali bethu bengenzanga lutho kungenxa yokuthi why bemarketa befuna ukushintsha izinto ukuthi icampaign nje babonakala becampaigna noma begqoke siphi skipper sepolitics okufanele manje bebulawo so lokho akukho right ilamadoda lawa anenhliziyo ezimbi nabo bazofa noma yinini nabo zofa anginandaba mina RMP iCCC kodwa phela nabo bangabantu labo bantu labo libabophayo liqeda lingaba lingabanikeza imvume ukuthi bezobona ihlobo zabo elungasazi ngiyabonga
Sanbonani Sanbonani Studio 7 Sanbonani ngokuzithoba nangokuphila okukhona le nginhlonipho hayi nami ngizange ngithi fahla kancane izano ibengakhala iloze iCCC ikhale leyani into ayiqalisanga ngo 2000 izano isasempini yahamba yaye China that is a Chinese strategy ithi mayisi ya iChinese strategy ka isumsang kutwa isumsang wathi yena kill one in front of people then abantu bazakwethuka bulalo yi one phambi kwabantu abantu bazakwethuka so la kuzaphu babesenza kanjalo kodwa ke izaphu ayizanga ayithuswa into leyana baze bafaka le ground izaphu ayizanga ayithuswa into leyana kwaze kwafika isikhathi sokuthi izaphu ayitholi support from ilokuzeni iAfrica so that's how they decided ukuthi hayi kuzabe kuhlala kuphela abantu kungcono sinjani siyenze si relieve ukufaka kwabantu ngoba laba abantu babulala so that's how izano ya decide ngakhona ukuthi hayi kungcono sizaphe ukufaka kwabantu ngoba izano kayila ma supporters izano iyaqhwaga ngokubulala so nani tip of CCC lizaba ngama crying babies ilanga lize litshone so lakhala from lisa iMDC aphansi kaTswanirai namanje lo likhala ngento eyi-1 what I'm talking about ukuthi I'm not against you but be vigilant nanzelelani ukuthi lapha kulisa ngapi so mina ke nami ngikubonile ngisekhaya ngifikile ngisekhaya ngihlalile 2 weeks ngayibona indaba yakhona ukuthi lapha kodwa because I confronted some of them I told them straight ukuthi ayinto and abezano ayisebenzi so bebefuna ukuyisebenza ine-funeral ngayisayikhansela so that's it thina into engcono ileyo thina singamamakade bebona we know what is happening izanu iyabulala phambi kwabantu but if you are coward lizahamba ligcina linjengabantu bemadobhu abagcine bevotela izanu ngobugwala kanti bona bayakwazi ukuthi vele akuqalisanga izolo kudala kwaqalisa thank you very much
salibonani basakazi nibalaleli be-studio 7 ngufela iqinisa lo wasejabhiwa ekana elubhani balaleli be-studio 7 ke ngibuze kade kubo kagawule nalowo uchuma kade kubo awekho yini amathuna ekugrawundi abazange baze bayibona yini kugrawundi ngani ngoba bamela izanu ungathi izanu kubo akuzange kwaba khona amathuna ekugrawundi uyazi ukuthi ngoba uchuma nalowo ugawula benza kanje uyazi lokho kwakwenziwa nguJonathan Moyo bazokuthola kuzanu izanu kanulini bazokuthola uJonathan Moyo wabopha eminye imithetho uThema sekaphumile lapho ukuphatha leyo mthetho wayebophile uJonathan Moyo yagcina seyibopha yena kwamanje naleyo mthetho manje eyayifonywe nguye uJonathan Moyo ngoba kwakuyiminister of information uJonathan Moyo wabopha imithetho yenza imithetho ezima leyo imithetho yokuthi khona ukuthi yagcina ibopha yena kwamanje ngibuza ukuthi nalabo ogawule labo nalobutho oluntuzana ochuma labo kubo ngempela ukusho ukuthi iground yangena kanjani amathuna noma bedlula kubo makhelwana noma behamba nje etradini akukho la ukuthi iground bebe nemformation yokuthi iground yayihlupha kanjani yabulala kanjani abantu ende namanje vie isabulala nakho ematopo abantu bacishe bafa abantu bebeshaywa bebulawa ukusho ukuthi mase kuyo kuma election phela sokuzoba wese mase kuzoya kuma lentuzana kuma presidential lentuzana election kuzoba wese ngalokho esikubonile lapho ematopo ukusho ukuthi ematopo bekwenziwa i highlight mangabe kuwukuthi ugawulo nochuma mpela bayancenga ingqondo yabo le abanayo ukuthi bayilahle mpela bezame ukuthi beke benze adjust ngalokho okwenziwa ngalokho abakukhulumayo nalokho okwenziwa izana ngicela iaudio yami ihambi liyofika kuchuma ngiyacela ukuthi badla like lidlulise iyefika kuyochuma nalokho gawule abezano labangathi ku ground azange yangena kubo
salibonani bantu bakithi salibonani basakaza umbono wabantu esikhathe esinengi abanye ungathi ababonisisi kahle akula party enkulu amaphathi wonke alengana ngoba wonke angamaphathi ma usithi wena asivotele iphathi enkulu ulandela ukuthi wena liyani party isponsor abelungu siphathi enkulu kanti futhi awunanzelela ukuthi ama sponsor lana yiwa yenza lihlupheke ngoba ma eselithethe ilizwe umuntu lo uzothatha wonke ama resources esebhadala labo bantu okunjengakho lokho okwenziwa yi-CCC ukuthi khona iyasponsor abantu abasponsor abelungu kuyazwakala even bona abelungu khona ngale siyabezwa ukuthi khona bayimele i-CCC ngoba banalo ihwahwa abalifuna kiyo bese mphendula la madoda athi wona iMthwakazi Republic Party abantu bayoka bakwazi ukuthi bazovotela bani hhayi bayakwazi bazovotela amakhansila avela ku-MRP bevotele ama-MP avela ku-MRP ukuze besebenzele abantu basemathebeleleni le Midlands ubaba uChirodza naye ngizokhuluma ngendlela ayishilo lami ngizimele baba Chirodza lokho akukhulunywa ngubaba uChilumba yikho okwenzakalayo yikho esiphila phakathi kwakho emathebeleleni sihlangana lezinhlungu ezizima endabeni zempilo lama-resources lemisebenzi into ayikhulumayo iliqiniso labantu abasebenza kulezo ndawo kabafundanga abanye bavalele izigero phakathi kwemizimba yabantu ngenxa yokuthi bafevwa banikwa amaphepha okupasa bengapasanga abantu basemashonaleni ngakho-ke kwenzakala baba Chirodza lancadi ungakwazi siyabonga baba Chirodza bengithi lami ngazise ngibonge msakazi ithuba lokuthi lami fake yamlimisethi ngiyabona
labo ke bekungamalaleli bethu abasithumele imbono yabo ngeWhatsApp. Ekwezemelika lamuhla lilanga lokhetho lwama midterm elections olokukhetha amalunga edalele the house wonke lama senator alikhulu. Kubikwa kulokuphikisana ngendlela okuchutshwa ngayo lolukhetho kwezinye izigaba zelizwe okungabangela ukuthi impumela yakhona ithathe amaviki ingakaziswa. Ukuhlaziya lolu daba kesizwe uGaina Gumede Saidi ekhuluma lomnumzana Raphael Mthombeni.
Ngapha eTexas khanya sivile ukuthi abantu bayaphuma bazaphuma sivile ngobuningi babo ukuthi bayevote kakhulu lapha abakukhangeleyo kulokhetho lukagavena ugavena lo apelo lalo ozama ukungena ku-orola so ke kukhanya bazaphuma sivile ngoba kulo mncintiswano ophezulu kakhulu okhona lapho kuma-elections kagavena yena lo we-Texas
kungani kathesi kuqakathekile kulwiswana kangaka kuwona lama midterms kuyini kukhangelelweyo ngamabandla omabili
ye kungaba lezinto ezini ezithile ezenza ukuthi abantu kube lokulwisana lokhu kakhulu umthetho lo weight this is raw yiwo okhanya kukhanya ngathi uyaqumba-qumba abantu ukuthi baye ekhethweni ngoba wabuya ngekhathi kungathi ukhetho solusondela. Amanye ama-states anjenge-Texas kwahle kwakunywa khonapho khonapho ukuthi lowana umthetho kawusasizi lutho kawusasebenzi. Okunye okungenzakala yikho khona lokhu ukuthi ukungqikilana kuka-former president uDonald Trump lo president okhona uBiden ukwala wokhetho lokhuyana ukuthi ukhetho kaliphumelelanga kuhle ngo-2020. Yikho okunye okufuca abantu ukuthi nguphi ongcono ongakhokhela phakathi kwabo bobabili.
Asidibaneni.